lokhu kuza ngemva kokuba iphephandaba le-Herald lithule udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthele eZimbabwe lala ukwamukela uncedo lolu lwemali yeMelika ngoba isiza le migoqo ethile. Lokhu ukusho emhlanganweni owenzelwe eMozambique ngenyanga edluleyo.
So was in Maputo at the US Africa Business Summit promoting that and
vesise Maputo ngeviki edluleyo sikhangela indaba lezi sizimisele ukuncedisa izwe lazi leAfrika nxa sikhangele eliZimbabwe kulento okumele zenzakale ukulungisa indaba zamalungelo lomthetho.
Create an environment where investment will prosper.
UNichols uphinde wathi ukuhlunyezwa okwenziwe iziphathi ntambo zobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo eselondon kwele bhilithani kuveza ukuthukuthela kwabantu ngokwenzakala elizweni. Wengeze wathi umonakalo oselizweni udinga ukuthi abantu bezimbabwe kumele bahlale phansi bakhulumisane ukuze balungisise inkinga ilizwe libhekane lazo ezifana nokuqonga kwentengo yamafutha ezimota, intengo yempahla lokudla, iholo eliphansi elitholwa izisebenzi lokunye okuningi, hatshi ukusebenzisa udlakela ukulungisisa lumumo. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiGibson Pepe.